mina angitsho angivumelani lakho khona ukuthi kutshengise ukwehluleka kwahulumende. Ngingavumelani lakho kungezinye zezinto ezazisobala ukuthi kungakaze kulunge izinto, kuzaba lobunye ubuhlungu obuthize. Umgwaqo esihamba kiwo ulamabhampa, amabhampa sizizaba lawo size siyefika phambili lapho esiya khona, kodwa-ke phambili ngale kuza kuya kulunge. Izinto ezinjengazenezi yananzela ukuthi indaba yamafutha le iqalisa ukuhlupha la ngesikhathi esedlulileyo. Kukhanya nje ukuthi kulokunye kade kungane kawuhambi kuhle, kodwa kwakathesi khona sokusiba yinto ezaba nzima kakhulu ebantwini ukukhweza kwamafutha, ngoba abanye abantu abathize bezakhweza lezi impengo lezinto besitsho bezama ukuthi bajustifye ukukhweza kwabo khonokho abazakukhweza
kodwa bona labo abasola uhulumende besithi uyehluleka bathi bona njengesibonelo uhulumende uthi idola lemelika lingutshiki lobhanqa le-bond note, kodwa kahle kahle khona kuthiyene ngaleso silinganiso se-1:3 esikhulunywe ukuthi amafutha azakhwela ngaso. Uthini wena ngalo?
Ye, umumo lo sengibuyela futhi emwimeni wokuthi sekuzama into zonke ezenzakalayo lapha seziqhathanisa idola le-America le-bond lezinye imali lezi esizisebenzela njengaborand. Engikunanzelelayo ngifisa ukuthi aluba singabuyela emuva kulokunye emele kulungisiswe kuhle mayelana ngendaba ye-bond. I-bond vele lona sengisitsho into engasasebenziyo, osekusitsho ukuthi kona ngabe vele khona kuyenzakala uhulumende aluyise ukuthi athole imali ye-America, ukuncediswa ukuthola imali ye-America, imali yangaphandle kumbe le-rand. Abantu bethi do away with i-bond. Udubo lonke lolo silulethwayo kathesi silubangelwa yile bond. I-bond yile sengaso umngane wabantu. I-bond seliyilo selifuna ukutshabalalisa izinto, ngoba wonke abayenzayo konke okubi sebeyenzayo icathe ngemva kwe-bond. Nabasemgwaqweni bayenza becathe ngemva kwe-bond. So ngabo i-bond vele alisalungelanga lutho, kodwa ubuhlungu bolobo bukhona buzaba khona aluba i-bond lisiba khona. Ngesikhathi ibhondi lalihamba, ibhondi lizahamba lobuhlungu bona obukhona phakathi kwelizwe okwadesi.
Ke sikhangele ezitolo emaphandleni kakhulu khona ngapho itsholotsho vela khona. Kuhamba njani ezitolo kumbe izakhamizi ziyaqhubelana imali, zithengiselana ngemali mhlobo ba?
Udubo lukhona yilo lolo lusilo lukhona ukuthi imali kayikho ebantwini. Kodwa-ke umumo wethu ngale endaweni i-part of Matabeleland itsholotsho la yingenye ingxenye yayo. Yikuthi abantu bakithi abaningi basebenza eSouth Africa, imali zivelela ngaphandle kwelizwe eSouth Africa. Zenezo njalo imali kathesi ezilutshwane, ngoba iningi labantu sebethenga igrocery, konke ukudla, konke into eziningi ngale eSouth Africa, balethe ukudla ngabomalayija. Ngokunjalo ibhizinesi iphansi futhi kakhulu ngapha esigabeni, ngoba abantu sebethenga apha izinto zakhona zitholakali, bethi bengatholakali sebezithengela izinto khona ngale. Ngokunjalo abalutshwane bona abathola nje leyo mali engingabazisebenzela bezenzela imisebenzi ethile, babhadalwa ngawo amaranzi abantu abasemisebenzi e-South Africa ngale. Yibo njalo abahamba besiya ezitolo eziseduzane besiyathenga ngalo leli randi. Kodwa ibhondi lona liyasilela okumangalisayo, lanxa ibhondi leliyo elingasathengiyo kodwa liyasilela. Njalo intengo zakhona, sokule ntengo yerandi, sokule ntengo yedola le-America, le ntengo yebhondi, osokusenza impilo yabantu ingani iba lukhuni.
Asithi njengesibonelo, ngizwa ukufuna ukudla inkukhu lamhlanje, sengiqonda kwamakhelwane, ngiyafika ngimqhubeleni.
Ikakhulu leyo lo ngumbuzo omuhle kakhulu, uyazi uyazi ngathi kanti umbuzo omuhle kakhulu engiwuthanda kakhulu. Akathesi abantu abasavumi kanti ukwamukela i-tithe bond phandle kona ngathi sekulodubo. Abantu ababethenga izinkomo abade bethenga behamba besathengisa bebuya lama bond bekuthi bayathenga babuyele kwesathi sebesehluleka ukuthi bathenge. Abantu sebefuna ukuthi sebebuyela emalini, sebefuna ukuthengisa izifuyo zabo ngamarandi. Imali esiyamukeleka ngale irandi, njalo yimali mhlawumbe engatholakala. Okwakathesi i-bond vele akusela muntu olifunayo. Ngitsho lezitolo zezivalo eziyizitolo yabo, abanye abantu bathi hayi don, abanye sebedulisa kakhulu belixotha nabomo i-bond. I-bond leli likhanya alisekho, 1, 2. Okwesibili abantu vele abasalifuni, njalo abantu sebekhangele ukuthi bathole imali enjengerandi, imali evele ngani eyetholakala esigabeni.
Manje idola lemelika lona-ke liyatholakala.
Idola lemelika lokho-ke angazi ukuthi ngakubala ngithi into enjani-ke leyo. Hhayi, kwalezi nsuku idola le-America libalekile, liqatshile, angikwazi la kungena ngaphi. Esigabeni njengetsholotsho angakubone umuntu othengayo ngaphandle nje kwabalutshwane qo ongamuwela nje umuntu ephethe idola leAmerica lako kukumangalise nje ukuthi namhlanje umuntu othutshayo njengoba nje kulezi tolo khona ngalabantu abathengayo akuvamanga ukuthi ubone umuntu ephuma ledola leAmerica njalo abanye olalo ufisa ukuthi ayelitshintsha libe yibond abesezothenga ngayo ibond ngaleyo ndlela abesethole imali alitshintshe libe yimali ibond libe incumbi yemali engaka kodwa engathengi lutho.